ayathi anama-toxicology, but kuyathatha isikhathi. Amanye athathi amaviki, athathi iviki yonke engingabi khona.
Singathi khona kulungiswa khona apha eZimbabwe, kumbe kumele kuhanjiswe kwezinye indawo.
Athi angalungiswa lapha, kodwa amaningi enziwe eSouth Africa.
Singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho, Baba Sibanda?
I-toxicology kaningi ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni, leyo ivame ukuyenziwa lakhona apha eZimbabwe. But le khangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini, ivame ukwenziwa eSouth Africa.
Singathi-ke nxa kusenziwa eSouth Africa lakho kuthatha sibili amalanga athize sibili.
Ya, kuthatha isikhathi, asiyo nto ephangisayo.
Yes, singathi-ke kodwa nxa sebekhangela khonapho-ke egazini bedinga ama-chemicals, bajala ukubamba anjani khonapho?
Okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ubenathi amaphilisi, sithi umuntu ubenathi amaphilisi awe-B P kumbawani. So bayakhangela umuntu amaphilisi e-B P ukuthi ilevu yakhona inganani phakathi egazini. Nxa kukhona abakucabangelayo lakho babe betargeta khona lokho abakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona ama-levels akhona. Njalo i-testing yakhona i-stepwise. Ungafica lokuthi kakukho sidinga okunye, udinga okunye. Yikho kuthatha isikhathi eside.
Nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize, kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle.
Nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona, but okuhluphayo ukuthi nxa ungavele ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha. Bengahluleka ukukubona.
Singathi kumele ube lesazela kuqala.
Ya, nxa ulesazela, ulesuspicion. Njengoba sisitsho ukuthi nxa umuntu le overdose yamaphilisi, sithi kumbe ama-pain killers, then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani. Ngoba uyakwazi ukuthi umntwana unathe amaphilisi la. Nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi, kuyahlupha ukuthi ukwazi ukuthi uqalisela ngayo.